Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuzibandlela 2021 ngokhiphs dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Ama lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi kabalandeli izigondiso zohlelo lwe lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
Umnumzana Job Sikala oyibandla le MTC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalitshumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi bafika boze 1,839 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijiyeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe usukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 539 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele-COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele lizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane, okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sibili. Leyo indlela kuphela engasiza kwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona okuqakathekile okumele liye kwenza, okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye
medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bepotapote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezichiyeneyo. Asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha abathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi eHarare uthi abantu bayazulazula endaweni ezichiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
abantu ukwenza kwabo akutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje ama mask yona laba bakhuluma ngawo, kodwa bagqoka nxa bebona impolisa kumbeni besalisa ukungena kwezinye indawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba, singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone, babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCovid.
UDube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCovid-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhathi umuntu uthi akundlinisele imota ndoda yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ungamasipanele engelalutho ephongubuya. Uhlube kwasithi ngavula imota yakho yikuganda kuphela. Yikho abakwenzayo. Okwaba abasebenzisi singathi yiplanning baphongwenza nje. Uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi baqala njani ukukhuluma umuntu wonke elime elibele. Kungakhanya ukuthi iqale nini. Kwangazwakali ukuthi oza kuya emsebenzini uza ngubani. Kungakhanyi lutho. Kuba nzima sibili ukuthi kona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCovid-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Umnumzana Job Sikhala umsekelo womgcini silalo webandla leMTC Alliance obotshwe izolo lokho evalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli uthi uSikhala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. USikhala ubotshwe ephandle komthethondaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono intelligence izindaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Job Sikhala bambophile izolo engulawyer emelu Hopewell Chinono.
Okwamanje ungaphi uJob Sikhala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhronikulu bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Sikhala bayamhlukuluza bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance. Baxotshana lo Sikhala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba abantwana bonke baza kwesaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokho akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izano i-MTC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokho sikhankasa silandela imicho efakwa i-constitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abebefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika
okuthiwa yilo ilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli baka Trump kumele elemelika lihlolisise wonke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. Elemelika labambisana labanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenoto lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi elemelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzelele ukuthi iAmerica ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngokubungwe ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osetshotshozela ukuthi abantu bavukele ukhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina ngaleyo ndlela. Umuntu uma sethe wawina kwathiwa usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumente. Lokho kwenzakala iAmerica kwabase Africa thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjani ehlonipheka njengaleyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square. And sibonile one of ama states adowa contesta iGeorgia ubethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobucilo obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile bedliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo uTrump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingela amavoti lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. uTrump mthetho wakho usephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele ukuthi afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi ulokhe ngu-president therefore ulokhe lama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka-20 nje ma efika 21 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi uTrump umele ayejele and mhlawumbe yikho azame ukuvikela kona lokho kodwa seku-too late. Angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president. And lapha nje usephombe ukungcolisa ilizwe le-America i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la and sisenze i-America ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kunabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika, abanye basidumezele imilayezo yabo kuWhatsApp.
Ya into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi la kuZANU-PF njengobana usizwa khathesi uMnangagwa esithi iMelika ayisilolizwe elamalungelo ukuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. So kusitsho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama-Africans ahlukumeza uZulu because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba empini kuhlanganisela oZANU-PF labo lokuzena weSouth Africa la ngamaphathi avele ehleze robhukhetho esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi umnankagwa uzadliwa nguChamisa lanxa umnankagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump kayehlala phansi ahlukane lelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi. Intaba zinduna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba eyenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrong. Yabona-ke lo mongameli ozangena mbona usazobafaka edale usazobabophisa ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo le mpahla yamoshakala lapha lalaphana so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo kumele admit avume ukuthi hayi nqotshiwe ayikho nalokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza isikho ayisikho totally ngisho la kancane. Barong abalandeli bakaTrump lapha. Ngoba soyumotha impahla, bemotha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya, into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho lwaqhutshwa kuhle ngoba ngade vele ubufakazi. Ngabathethe lelo thuba ukuletha lo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa-ke njengobani benza udlakela usho ukuthi vele ngabalaqiniso ngalokhu abawukhulumayo. Ngakuke kusenziwa mhlazane ezahlala esihlalweni uBiden bavotshwe labo bantu bathonisiswe ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lama-Democrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le House of Representatives. Amalunga edale le Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa umnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Kukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kula malunga edale le-cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela ukumele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kwele Melika ukulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. Soku isikhathi sezamasiko. Namhla sikhula ngale-ke eDaluka eLubane lapho sixoxa khona lo mnumzana Morven Khelisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila mthembo omuhle. Kunjani khona ngapha eMelika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu sibonga izulu uNkulunkulu wasinika lona.
Ye, akusitsheleke baba Ngwenya ukuthi kambe nxa sikhangele zamasiko khona ngapho singathi-ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle, ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha akusafani la kwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hhayi akusafanani sibili nyala kungakufanani.
Awakhathesi amajaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela aboni ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili. Ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngikho ngitshile ukuthi kakusafanani. Okathesi hhayi abantwana bayakhula kuphela ibefunde abaningi ngokuswelakala kwezandla le mini engalinganiyo. Kuvamile sibili ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo beselusa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsiketsa akuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo okungayisikho ukuthi bangamajaha eliwaziwo nalala esindulo kumbe aphakata njengathi. Sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana abangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelosiki?
Njengezakhamuzi kakhula ihlelo ezikhona eziqondana lakhona kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi abajaha khona. So singeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazonezo eziqonda amajaha sizakamuzi kakula.
Hayi ke kangwenya valelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke hlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Ngini lonke ngilithanda, ngiyangiyekeli kukhumbula izihlobo zami emalaba khona ngalo maziwa kakhulu ogqohole ongwenya khonapho edaluke ngikhona, idaluka yonke nje kuqela labo babosa iRichi oThuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha, liphephe kulolu bhubhane lukhona lwe-COVID-19 bakithi. Lihlale lifake amamaski, lingesabi, lingahambihambi, lihlale emakhaya. Siyabonga, inkosi ligcine, lilime, liphephe nanti izulu lilengozi, liyana lile sivunguvungu bakithi, livikele labantwana bengadlalela emanzini. Ngiyabonga.
Namhla besilo mnumzana Qhelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMathewele North. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Usiphatheleni namhla uNtukameni Gomo wezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtukameni Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyibingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi, kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo. Kodwa oseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda oka-2020. Ngakho-ke imweyo iyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13 to 17. Sithola kulesi sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 13, minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulo ayamuzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje niyazibonga ukuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17, ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo ubana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Yomntwana ube ugrade 1 inyaka enye, kulo nyaka ukhanta ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe, engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, siza kuya kulela idolobho siqala khona ibhizinisi. Ngobana sesizwile ubana uliyandawo ibhizinisi liyahamba, ukuthi nxa ulebhizinisi ube usuthola ukuqalela ibhizinisi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubusisithi, kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawazi ukuthi kulani? Ngatsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo, lingazenza izinqumo zenu, zenzenini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa ngiyathi engathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi, njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu eba khona okwesikhatshana inyamalale. Uthi lithi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokwelikwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho nathi gama elikhulu uti aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokho abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze njoba nje uyabe uzenzela wena wedwa azathi athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi lasikhulekeni baba thixo ingcwele sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa wenzela ukubana lezi nqomo zethu ziphumelele amen
bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers Webster niya kwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona engingatshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza kukhona amabhizimusi azabe ifaliwe uhulumende wathi yena ilogistics is an essential service iqakathekile njalo thina abethumeza that is our area of speciality yikho vele esikwenzayo thina njengabasha sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisi ukuthi zingene edolobheni zenze njani zithenge ama groceries bayasithinta ecingweni thina senze njani sibaphathele lokho kudla abakufunayo bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini bona sebe sibhadala imali ye delivery kuphela kodwa thina silawethu ama grocery hampers it includes i delivery ukuthi besithinte nje thina sesinjani sesihamba lapha bekukhona ezindlini zabo sesibaqhubeka ama groceries wabo silama groceries silama veggies lento eziningi le meat siya deliver konke
njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini lokhu kuyalisiza nanxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama clients amasha
yeye lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama customer lama client amasha ngoba abantu nxa bevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani so ulwazi lonalo babengilalo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbi esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi lokhu wena okufunayo sinta abethumeza bayakwenza labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedeliver endlini yakho
mhm hayi Webster siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi qiba ingxoxo
abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kuFacebook kuWhatsApp kuInstagram kuTwitter sikhona lathi sibili inumber yengu 0773265854 ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba social media pages wethu uFacebook laphana njengethumeza kuTwitter njengethumeza Instagram njengethumeza ngibonge kakhulu
hayi zulukandaba lisandukuzwa uWebster Muchena owenkampani yethumeza Lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 tumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318 liphela njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 silugciba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo the connection ngolesibili olevel lisayo ngenjabulo igama lami ngumaikove bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siluqhube lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje oluvalisayo ngokhiphi.